soku izika disendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zisobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza Washington DC.
Olamukela ku Studio 7 ngomgqibelo womhla ka 1 Hlangula 2017 ngu Chris Gande. Uxolo namhla ngomhla ka 1 Ntulikazi 2017 endabeni zethu lamhlanje. Kulamathuba okuhluthuna umbuso ngokhetho na umnumzana Nkosana Moyo lebandla lakhe le Alliance for People's Agenda.
Hatshi kuba lindebele ayisonto esingathi iyahlupha. Kodwa kungaba le kungathi kuyinkinga ukuthi vele abantu kabamazi kahle.
Lamhla kuhlelo liphuma lendaba litshona lendaba sixoxa lomphathi ntambo wezabalwa impi yenkululeko umnumzana Chinga Dube.
Hayi, azange ngiyihlale phansi. Mina ngikukhumbule ngezinto. Ngokukhulu enkulu ukuthi hayi, ukuthi ngikhuluma ngayo ayini.
Inhlanganiso ye-MDCT War Veterans inanza ilanga lokufa kukamnumzana Joshua Mkhabuko Nkomo. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulomsakazo. Ulamathuba okuhluthuna umbuso ngokhetho na umnumzana Nkosana Moyo lebandla lakhe le Alliance for People's Agenda. Umoyo wazise ukuthi uzangena kukhetho ngolwesine eHarare. Lokhu sekudale imbono ehlukeneyo kuZulu. Ukuhlaziya amathuba kamoyo kukhetho sixoxe lengcwethi ecubungula izombusazwe umnumzana Rejoice Ngwenya.
Yabo, isikhathi sakhona angibona ngathi asisekho. Ngazama kodwa ngibona ngathi kuzakubazisa.
Bakhona abanye abathi amathuba akhe awamaningi ngenxa yokuthi ubonakala njengomuntu ovela esigabeni semaNdebeleni.
Abakhona bangatsho njalo nje ngokuthi ngoba uvela esigabeni. Kodwa abantu vele sebedini ngombuso kwezanu PF bengabona bengaze bezwe umuntu othenga ivangeli elijene lezanu PF elibancedayo. Lokho ukuthi vele emaNdebeleni kungaba kuyinto eqakathekileyo kodwa okwakhathesi angiboni ukuthi ingamphazamisa.
Khona emakhaya ubona ungani ngumuntu ozamukeleka yini kakhulu sikhangela khona le kubomashonaland?
Ya, inkinga yakhona phela azuze ithuba lokuthi abahlale phansi labo. Bamazi bamuvotele bona bevele bekwazi ukuthi ye uphuma emaNdebeleni. Hatshi kuba lindebele ayisonto esingathi iyahlupha kodwa kungaba le kungathi kuyinkinga ukuthi vele abantu kabamazi kahle bathi kuhle kungahlupha kanini.
Kodwa ke nxa sikhangela ke isimo sakhe ukuba nguye kwakhe lokuthi lokho kuthiwa ngesilungu ngama qualifications ungathi uyenelisa na ukuba ngumongameli oqotho?
Yena njengomuntu nje njenge-professional umuntu ama-qualification ye engaba engumuntu ongaba ngumongameli oyiqiniso kodwa ukuba i-political leader kulezi izinto eziningi lengezidingakalayo especially eZimbabwe i-charisma ayimbona ngathi ingathi ilutshwane. So awusozi umlinganiselo mokhe nisangayele ngibe lo wesine ncube ngibe lo Robert Mugabe. So ngibona ngathi i-charisma yakhona yike iye ngamhlupha nje ukuze abe ngumuntu ojayelwa ngabantu.
Abanye njalo bathi uZulu Mathupha kangeke amemukela ngoba ngumuntu okhanya efunde kakhulu njalo ekhuluma ulimi abangasoze benelise ukuluzwa.
Ya, phela asinye sikhume ngokufunda ngoba lo Mgqabela anti ufundile. Labo ncube babefundi bafundile ivele ipolitics yabantu eZimbabwe vele ngabe abantu abafundileyo. Kodwa kusobala ukuthi nxa esengena endimeni uzafanele asebenze labantu abakwazi ukuthi baguqule indlela akhuluma ngayo ukwenzela ukuthi abantu bamuzwisise. Inkinga khathesi njengoba ngithitshwa mina futhi ukuthi engxa into ye-charisma yiwe ngabe ishotile. Kodwa ukuba ngumuntu ofundileyo ukuthi uyabe sesebenza labantu nje abakwanti abakwazi ukuthi ba-akhulume i-language ezabalwa ngabantu uZulu jikelele.
Hello, ke umnumzana Rejoice Ngwenya, ingcwethi ecubungula ezombusazwe ubekhuluma ecingweni le Studio 7 eseHarare. Ibandla elithi limela izifiso zikaZulu wesigaba semandebeleni ele Alliance for National Salvation iAnsa elasungulwa kunyanga ezimbalwa ezisanda kwedlula lithi liyemukelwa esigabeni lesi. Sixoxe lomkhokheli walo umnumzana Moses Mzilandlovu ukuze sizwe okunengi ngalolu daba.
Udaba lwabantu bakithi abahlala kwamayamazwe oSouth Africa labo Botswana abangavotiyo ngoba banengi babanengi khona ngale. Yini udaba oludalwe izanu ukubandlululwa nje kwabantu bemathebeleleni ukuthi thina abantu bemathebeleleni abalingani labantu bemashangalele ngenxa yokuthi akuthiwa kuna abantu bemathebeleleni balishwana khona okwethu sifuna ukuthi kulungise njengoba kungasifihlwa kukhulunywe anifuna ukungunguza sikhulumelele okuvela emakhwapheni sifuna ukuthi kukhulunywe nalowo ofuna ukubusa ilizwe leli alibuse ngoba thina sivumela ukuthi sibusa kodwa nanzi izinto zethu esingazilungisa.
Ungasitshela ukuthi ibandla le-ANSA lona lizangena njani kukhetho, lizancintisa yini ukuba lo mongameli welizwe?
Ama-councillors certainly ngoba kulapho kumele ukuthi sigxile khona ukuthi sifuna ukuncintisa ngoba i-council, i-council yi-local government. Esibili, into leyo abantu ama-MP laba ababona ukuhlukumezeka kwabantu emathebeleni baqamba amanga ukuthi sizalikhulumela eHarare. Mina okweminyaka eyi-13 ngiseparliament, abantu bakithi engakhuluma iqiniso ukuthi engababonayo ezimisele ukukhuluma indawo emathebeleni balutshwana okunye okumangalisayo. Iningi ngabantu nje abalanda ukuthi siyehlala sikelwe ngamakhokheli balawa mabandla esiwamele kumbe izanu PF kumbe i-MTC kumbe MTCP sitshela ukuthi sichini bengakhuluma indaba zemathebeleni. Xa ukhuluma indaba zemathebeleni baphuma bangazathi bayachima bahambe kokuphela kuma bayinafitual bengabantu bemathebeleni. So sithi thina kulapha futhi esigxile khona ukuthi ekumeleni abantu bemathebeleni beparliament kusakumele ukuthi kube umuntu ozimiseleyo ukuthi uzaqhuba uhlelo lwemathebeleni njalo ilizwi lethu lizwakale ku-presidential election. Sisayiqukuqana leyo ukuthi kuza kushoni kuza kusho ukuthi xa sihlangane nabanye kwavunyelwana ukuthi umuntu ozarepresent i-opposition kube ngubani.
Ibandla le-ANSA selele mnyanga ezimbalwa lasungulwa, ungathi usekelo lumi njani nxa likhangele linaki kakhulu abalamakhadi ebandla?
Umbuza ngosekelo baba olukhona emphakathini wakithi emathebeleni. Into yakithi kayidingi kuphumputhwa ngoba isegcekeni. Usekelo esilawo okwakuqala abantu bathi likhuluma izinto esivele ezimqoka empilweni zethu ngoba into lezi zisenhlizweni zethu sizibonile siyazibona kasizo zinto ezingazazidojiwe zabunjwa njengazathi kumbe ngamazakhwa izinto eziliqinise eziphilayo ezihambayo indubo lezi ezikhuluma ngazo emathebeleni.
Liyayenza yini imbuthano yamarali?
Asikenzi imbuthano yamarali, sisahamba ngezindlu singena ama-house meetings baba.
Hello, ke ngumnumzana Moses Mzilandlovu okhokhela ibandla le-Alliance for National Salvation kumbe ANSA ubekhuluma ecingweni le-Studio 7 ekwaBulawayo. Inhlanganiso ye-MDCT War Veterans Association lamhlanje yenze umbuthano wokunanza ukufa kukamnumzana Joshua Nkomo owafa mhlakazi 1 Ntulikazi 1999. Leli bandla belinanza abahlukuluzwa kwezombusazwe labambanisa lokufa kukamuyi umnumzana Nkomo. Sixoxe lelunga lenhlanganiso ye-MDCT Veterans Association umnumzana Sweden Chirowodza.
Unkomo na abevabe khuluma babona ukuthi nguye unumber one victim e-political violence. Nguye lenhlanganiso ezapho yibo abantu abahlangana lo mbhuqazwe. Lokho kugoqela abanye abantu vele abaningi abavele bengelandaba le bezaphu kodwa besela nje ukuthi ngabantu besiNdebeleni. So ilanga lika-2017 ilanga leva bayibiza bethi yiva day ngoba 2017-2008 lilanga lapho okwafa khona abantu abaningi ababesapota abasekela inhlanganiso ye-MDCT ekhokhelwa umbaba uMorgan Tsvangirai. So ngathi kunyaka lo 2017 iva ithe yena no asobe sibe lesikhumbuzo mhla ka-27 isikhumbuzo zethu siyakuba khona mhla ka-1 July. So kuqela namanye amazithini azabuya enikeza ukuthiwa ama-key campus nje sibonakaliso nje esokuthi hhayi sisonke kumbangazi sibonakaliso senyembezi esokuthi hhayi maZimbabwe sindawonye njalo abantu kumele babambane.
Lona ibandla okugoqela umongameli ulithatha njani leli langa?
Isikhulumi ngathi osekela isikhulumi se into esikwazi khona ukuthi ubaba uMogwe mina ukhiphe imali eyokuthi sibungise esingathi ama-tombstone endaweni yeBuhera.
Hello ke ngumnumzana Sweden Jirodza isiphathamandla senhlanganiso ye-MDCT Veterans Association obekhuluma ecingweni le-Studio 7 ekwaBulawayo.
Langlela ndwandwe
Langlela
ndwandwe
Langlela
mshweshwe
Langlela nampaba fube mbula
Yikudibana kuhlelo lwezemaphandleni igama nguNtungameli Nkomo. Lamhlanje ngiseGwanda lapho okwenzakale khona isiga esichiye abantu bebambe owangaphansi. Kulojaha oleminyaka engamachumi amabili lambili ogama lakhe nguHonest Moyo. Oqume umuntu wamsika waquma ikhanda waquma lamaphambili wamngcwaba wathatha ke akuqubileyo khonoko wakugcina endlini efuna ukukuthengisa. Yile sakhamuzi lamhlanje ubaba uThandeko Zinti Mkandla. Ngiyalamukela kuhlelo baba Mkandla.
Ngiyabonga Nkomo labalaleli linjani.
Hayi siyaphila ngilethemba labalaleli baphilile kodwa bamangele ngiyazi ngesiga esenzakale kini lesi kuhamba njani?
Leyo iyo into okuthiwa insinda baphendula impica abadala ingoqalini into engakhulumekiyo engaphendulekiyo ebantwini kwenzakele sibili ujaha lo njengoba uthi umbethe ngegama ubanaade ngemawane eGaranyemba okuthiwa yena uthi wafika umuntu lowo owayevele ezihlalela egangeni engathi uphambeni engathi kahlangana kuhle ekhanda. Uthi wafika etshayiwe esipile yena waseqhuma-ke ikhanda njengobujhilo lamaphambili esithi weza ndoda thize eshabhane ezishabane isithi angaqhuma lokho uza kwenza imali eqatha kakhulu engaba ngangeakhulu ngathi mina inkulungwane ezingamashumi amabili lanhlanu 25,000 yikho ke okumenzi ukuthi nxa esithwe yena uthi yikho okumfuqileyo khona lokhu engumntwana emncane kangako okumenza ukuthi aze enze isiga somhlolo esizanesuzwe lokho ke kwadabuka umhlaba bambe umuntu umficefile ungamdobha engathi lathi abadala siyabaleka niyebiza abanye umhlula phela lowo.
Imvelaphi yakhe elujaha baba Mkandla mhlawumbe indlela akhuliswa ngayo ingaba ibe yiyo na ebangele lokhu mhlawumbe ngumntwana ongakhuliswa ngakuhle?
Kungaba njalo kubuye kungabi njalo ngoba abantwana bakulezi nsuku njengoba sisitsho umfana 22 years usanda ukuphuma esikolo kungenzakala ukuthi engxenye wakhulela kogogo njengoba inzwa bethi itsho njani ukuthi wakhulela kogogo. Engxenye isandla sikagogo sasibuthakathaka kakhulu kuye engazange amkhalimele kangako mhlawumbe waswela ilizwi lesilisa ngoba ilizwi likababa labekhaya liyaswelakala sibule ukuthi ke likhwaze lanxa engajhawanga kodwa ke likhwaze aphaka endleleni. Kodwa ebese ngisithi njengoba ube ngathi usesebenzi kwelusa inkomo zabantu utsho ukuthi kukhona laye azifundise khona kumbe avume ukuthi akufundiswe ngabanye laba ade ehlangana lawo. Ngithe ngizwa ngandlebenye engathi kukhanya umfana lo ube vele engumbhemi wensango. Insango ngingazake ngithi kulo mntwana ozifunda egumeni insango uyabe zifunda uboso wabo khona ngale lo ngibone ngathi mina uvele yena engxenye wazixhwalela nje ngoba siyabala lapha lemaphepheni ukuthi kuvele ukhanya nyakenye ngenyanga kaNhlangula ngoJuni waphoswa waphephuluza omunye bekhonale uthiuthi vele lo ulakho okumhleliyo okumenza enze izinto zivila kangaka.
Isigaba salumfana kuyini kahle kahle esimele sikwenze ngehlazo elinje?
Nxa kwehle into enje imvama ukuthi leso laleso sigaba sizaphatha udaba olunje ngendlela ezijiniyo kodwa njengoba lapha kulento njengokuthi umfana lo kuzwakala ukuthi angithi ikhanda likamuyilo wayeligilela komakhelwane emzini wabanye abantu ayikhona la kwabo ngakho labo olapho kwagililwa khona ikhanda lelo kumele bageziswe bahlanjululwe ngobana ngesintu kuba ngumnyama ukwenzela ukuthi kuhlaliswane kahle le moya le engabe ikhona yenqatshelwe ingazi yacina isiba luzimu mhlawumbe kubanini muzi bonabo lapha ikhanda eligelelwe khona kanti lezakhamizi ziyahlala inkunzi ngahlala inkundla kukhulunyiswane kuboniswane njengoba ngisitsho ukuthi abantu babambe izinto lezendlela ezijeniye kodwa okusalayo ukuthi kumele abantu bahlangane bakuhluzisise lokho okuyinto
hhayi siyabonga baba umkandla bekukuhle ukuba lawe kuhlelo
thanks ngoma siyabonga
umnumzana Thandeko Zintimkandla isakhamuzi isegwanda besilayeke kuhlelo lwezemaphandleni walivalelisayo nguntungamili Nkomo
kuhlelo lwethu liphuma lendaba litshona lendaba sixoxa lomnumzana Chinga Dube umphathini ntambo wezabalwa impi yenkululeko
hayi mathoko ethu kuzakala ngabe yimpembe ligayelekile ukuqalisa ukukampeyina ukuthi abantu amabandla lalowo lalowo itshela abantu ukuthi lona ngithukubezelane and njalo ngibonajani umumo okhona into ekhona nje emkhokozweni ukuba khona amazwe wonke umabangalokhulu
ye sizwa kuthiwa like lahlala phansi lo mongameli Mugabe likhuluma ngodaba lokubana like lathi lina kudingwe ozamelama
hayi azange sihlale phansi sina sikhulumezelwe enkokheli enkeli ukuthi hhayi into kade ngikhuluma ngayo ayenzi kumele sibeke kwi-concrete yezakhetha umuntu ongamlandela uma eseqeda umsebenzi wakhe asikwazi lapho kuyaleso sikhathi aqedi i-congress izakuthi ukuthi ubani ozakulandela
kodwa sebekhona abathi kuthiwa kumele uxotshwe ebandleni wena uthini ngalokho
phina yalo opinion yakhe uthi ayithethisanga muntu ayithethisanga banja ayithethisanga umongameli so lokho nje kukabe sezuze into ezimayekade zenisezweni yakhe uthi awa ngitholile lapha umaengasebenzisa lokho angaqothi imisebenzi abakhona abangoqalisiwo abazoda nje onokuthi khonapho khona ingayisike ukuthi umuntu wakhona uzazuza lutho ibazokuphuki uba njengenyoka elukuyatsho zimuthi so nabantu abanjalo ayiyihluthi ngabo uma ngikhothwa zingaqothelwa kodwa ayikhona ukuthi ngikhulume enye into ezingekephambaniseke
kahle kahle khona kuliqiniso na ukubana bakhona abakuhlangothi oluthiwa lona yi-G40 yibo abathi lina lisuke
ngiyakuzwa nje emaphepheni ngiyele ngiyutho ukuthi lowumuntu kuthiwa yi-G40 lo yini ezayazi into lezi akulamabala atshelisa ukuthi lowumuntu yilokho okuzwa nje ngokukhulula
khona ke ukuthi nxa sesiya kukhetho oluzayo lizakumela njalo yini imakhokhoba ukuthi likhethwe njalo
ye ubabathi bengakhethi ena kuyakhethwa futhi awuphongungena nje ukuthi uyafisa kulendlela yokuthi abantu bakukhethe iphenduleke oyamenza kodwa ngathi makhokhoba ukuthi ngamayiqito abantu bakhona besithi hhayi bakhethe ayisikuthi ubawukuthi yaguwafunayo
ye manje nxa sikhangela isigaba singathi thina bona abantu belokhu besakufuna yini ukuthi ube ngummeli wabo edalela ephalamende
Hayi isibongile kakhulu ube lelanga elihle ba. Lo ke bekungumnomzana Chinga Dube umphathi ntambo wezabalwa impi yenkululeko ebesixoxa la ekuhlelo liphuma lendaba litshona lendaba. Le balaleli Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington lisimamba kumagagasi aku 909 medium wave la kushort wave 4930 6065 15460 la ku 13860 kilohertz lilakho njalo kusithola ebulenjini ku-internet kukheli ethi www.voaindebele.com la ku Facebook kukhasi lethu le VOA Indebele. Okwamanje ke sengidedela emuva ngelithiya ezandleni zikasithandekile Mhlanga.
Siyalamukela kweziphathelane labesifazana lilami usithandekile Mhlanga. Namuhla sixoxa lo nkosikazi Anna Phiri owenhlanganiso elwela amalungelo abaphila legcikwane elibangela ingculaza ele-HIV kanye lomkhuhlane we-AIDS. Asikhulumeni Nkulumane District Support Group woBulawayo. Siyakwamukela kuhlela.
Ngiyabonga.
Inhlanganiso yakho iqhuba njani umsebenzi kulezi nsuku? Bayeza abesifazana ngobuningi babo.
Uza ku-support group bayeza, kodwa uzathola ukuthi ababuye this week siyabuya abanye, next week kubuya abanye, next week kube kulokho kusenza njalo. Njoba nimpilo inzima, iningi labo kabasebenzi, labo baba bakhona kabasebenzi. So kwamanye amaviki bake begijime bezamazama ukuthi bahlanganise lapha lalaphana ukuze bathole ukudla ngekhaya. Suku zonke vele omama baningi, kodwa silabo baba sibili abazinikele ukuthi hayi support group impilo yami. Ozizwa sile ukuthi nxa ngindovile namhla ngikhona engikhuthileyo, bakhona abanjalo endleni besokusiba labanye nje abaphonti umbe nginyanga abuyeka one umbe ka-two.
Kukhanya sokungcono yini kulezi nsuku ukuthi abantu abasesabo kuyahlola igazi kanye lokuchaza isimo sabo?
Silokhu sibehle labantu ku-community abayisabayo ukuthesta igazi. Ungamtshela ngokuthesta o-cervical cancer le kunye konke o-sugar diabetes labo, umuze umuntu ekhululekile sibe ukuthi hhayi ngifuna ukuthesta. Kodwa nxa sokufika ukuthi kuthesta igazi for HIV, abaningi omunye yamuzwe sithi mina khona ukuthi ngibe kwazi nje kuphela kuzahlela imbuzane.
Kuyini elikufundisa abantu kuma-support group la ukwenzela ukuthi nxa ekhona olaleleyo ohlezi ezithulele nje le gcikwane lakhe la engafuna ukuthi abuye azothola uncedo?
Khona ikakhulu yikuthi umuntu angathesa HIV uhla abone ngani impilo yakhe usezavuka kumbe ufile kumbe usezavula kumbe usezakuba njani. Kuhle ukuba kwazi isimo sakho sejayo ngoba kuyakupha ithuba lokuthi ulungiselele ikusasa yakho. Nxa ngisithi ulungiselele angisho ukulungiselela ukufa. Siyake sikhangelele ukuthi maneje igciwane lona lelo lalo lehle emzimbeni ngokudla kuhle, ngokuvikela emacansini, ukumaneja i-stress, ngokuziphilela nje kuhle, health exercise. Kuthi kumele ungengezeleli, ungatholi new infection njalo lawe ungaphi omunye umuntu.
Lilabo yini abantwana emhlanganweni?
After maybe 2-3 months kuba le-workshop yama-adolescents. Siyabe siwazi ukuthi laphana lalaphana lalaphana kulo mntwana onjalo. Siyabathumela kuma-workshop anjalo ukuthi bayifunde.
Uyisibonelo njalo uyatshela abantu ngesakho isimo lokuthi lawe ulwisana njani laleli gcikwane.
Mina ngiyisibonelo ngokuthi ngathe ngithe ngithesileyo ngaphuma publicly ngatshela izihlobo zami zonke ziyazi ngesimo sami, community omakhelwane bayazi njalo lapha engikhona ngiyanika information about HIV and AIDS. Owawuvele uplanile ukukwenza empilweni uyakwenza uzuzisele inatural death ngoba iHIV uyakwanisa ukuyicontrola. Ayifani leminye imikhuhlane njengeke ngayiqamba ngoba ngingayiqamba sokuyi-stigma leso sokuthi sengidiscriminate imikhuhlane yabanye. But sileminye ama-infections ukuthi ungaba lawo loba ufunwa kunzima ukuthi uwucontrol. But i-HIV uyayicontrol.
Umkakho laye wazwisisa ukuthi uphila legcikwane.
Wakuzwisisa kodwa ngenxa yakho nalokho esikutsho ukuthi obaba kabasukumeli masinya. Yena wasukuma sokuleyi sikhuluma ngomuntu ongasekhozi.
Kodwa abantwana baphilile.
Bonke baphilile njalo bonke bengu-4 abantu abangibathesta their HIV negative.
Bazwisisa isimo sakho.
Bayasizwisisa kakhulu njalo bayasapota sibili ukuthi bayangizwisisa. Njalo lanxa ngingethi namhla kumbe ikhanda lami libuhlungu uzazabethi mama gijimele esibhedlela. Njalo kabanginyani, kabangeyisi, bayangihlonipha.
Ye kanye labakwenu zala
kakhulu bayakwazi vele mina ngizanga ngifihlele kumbe ethethi kumbe ngapi ngoba ngiyangithi mina HIV ngeke ngibe lenhloni ngayo ngoba ngizanga ngingena esitolo ngayidobhela ibasket ukuthi ngiyibhadalele ukuthi ngifuna lokhu kodwa ngavuka kuyinto engilayo.
Okokugcina ubatshiyela liphi ilizwi abanye benkulumane khona ngapho?
Mina engingabatshela khona yikuthi nxa usuthesile HIV positive kakhulu uyakuba kuhle ukuthi uhlanganyele labanye abaphila isimo esinjengesakho ukwenzela ukuthi umthwalo ube lula. Lapho kuyabe kunzima khona ungazwisisi, information uyithola masinya, loncedo uluthola masinya. Thina sihlangana enkulumani hall every Friday ngo-4 to 6 o'clock.
Leyo balaleli bekuyingxoxo lonkosikazi Anna Kire, isiphathamandla senhlanganiso AA. Asikhulumeni inkulumane District Support Group. Asidibaneni ngomgqibelo ozayo lizwe ukuthi siliphatheleni okutsha. Lilami uSithandekile Mhlanga, ngikhona pha eWashington DC.
Hayi, siyabonga Sithandekile. Izolo be kulombuthano omkhulu kakhulu kobulawayo oyebulawayo Arts Award lapho kade kuphiwa khona izicoco zabakumdlalo yokulibazisa uZulu okugoqela abaculayo. Omunye umculi layo othole isicoco nguCooksman. UCooksman ke kasizweni enye ingoma zakhe ethi yona Vumelani Sangoma. Cooksman sithayela ihlombe kube bonke abathole izicoco kumdlalo omkhulu, umbuthano omkhulu wakobulawayo ibulawayo Arts Awards. Singakagqibike uhlelo lwethu lanamhlanje ke sikhangele indaba ebezikhokhela. Ulamathuba okuhluthuna umbuso ngokhetho na umnumzana Nkosana Moyo lebandla lakhe le-Alliance for People's Agenda. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje, igama nguChris Gande, lilale.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.